Hayi impilo siyazama ukusebenza odokotela abakhala lomsebenzi abakaphenduli. Kodwa laba abakhona hayi bayathoba abantu bayazuza uncedo njengoba abantu akula lapha bangaya khona.
Nxa kuhlangene kodwa bangake sengani bayasebenza njalo bona abasebenza yibaphi?
Athi abakhala lomsebenzi ngabo-junior doctor. Kuzokuthi abanye laba abakumigrizi hhayi aningi liyabuya emsebenzini kodwa ama-specialist ama-consultant hhayi bayabuya emsebenzini. Okwanamhlanje mbona amachumi ezikhombisa kade bengabuyanga kodwa thina sifika ama-200 and something. So abadokotela abaningi bayabuya emsebenzini.
Ma sikhangela kodwa sizokuthiwa-ke abantu abanye bayabiselwa ngekhaya. Ababiselwa ngekhaya ngabanjani ngwenu?
Hayi abamsela ngakhaya ngabantu ababengaguli kakhulu. Ngamuntu egula isifo singambulala beyafakwa esibhedlela abanye be-operate. Babe sebebonile ukuthi hayi umuntu lo uqinile ukuthi abuyele ngekhaya ngesikhathi yabelanza amaphilisi akhe awasiphinde and embhalele yasebuyele endlini.
Yeah.
Ukuthi abantu abagula kakhulu bayaxoshwa esibhedlela abantu bayelatshwa.
Kungaqhubekela phambili-ke laba abakhala lomsebenzi bengabuyi kambe kuza kuma njani khonapha empilo?
Lapho indukulo xakuxaku mina mbona amadokotela yibo abazasala emuva ngoba isibhedlela sivalwa ngalokhu sisiya phambili. Bona yibo abazasalela emuva abantu bona ababagulayo abagula kakhulu engutshele ngayo lokhu bezuza uncedo kayelatshwa. Kuvuka kwizolo nje omama bazuzile ingane abafika amathumi amathathu ngelanga uyabona isibhedlela senelisa ukubelekisa abantu amathumi amathathu ngelanga. Kuyakutshengisela ukuthi isibhedlela sinjani siyasebenza kulabantu abaphakathi aba-admitiwe abafika ama-400 500.